So we see card descend about VOA in the valley.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 3 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili
kubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele
umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu Omicron usukhona eZimbabwe ababanjela umkhuhlane izolo bedlula inkulungwane eyodwa 1042
umumomuvi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga
ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe special permit umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 eziqoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababanjwe iCOVID-19 izolo njalo bedlula inkulungwane 1042 kodwa luthi akekho obhubhileyo. Uchiwenga uxwayise abantu ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela iCOVID-19 njalo uthe labo abangakahlatshwa kumele bayehlatshwa. Ingcwethi kwezempilakahle bezivele zinakanela ukuthi umkhakha lo usukhona eZimbabwe ngemva kokukhwela kwenani labatholakala vele gciwane leli suku ngosuku. Sokuleviki lomkhakha ufunyanwe emazweni angomakhelwane athi iSouth Africa leBotswana. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Okukhulunywa nguhulumende yinto ebevele silindelekile abantu bebevele sebekwazi ukuthi umkhakha we-Omicron usufikile eZimbabwe kubonakele nje ezinsukweni ezidlileyo ukuthi sekumemetheka ngendlela enkulu kulalokho ekade sesikujwayele. Ungumkhakha omemetheka ngendlela eyingozi kakhulu ngakho-ke kuzadingeka ukuthi siqaphelisise okwedlula lokho ekade kusenzeka. Kanti-ke njalo uhulumende uphuzile ukuthi akukhulume namhlanje nje konke khona lokho bekufanele ukuthi ngabe sekwenzeke yonke into umasinyane hayi ukuthi kuphuze ngalindlela babe lokho bedonda bedonsa inyawo besithi sisabheka lokhu lalokhiyana ubuvele usulindelekile ukuthi umbiko uphume ozathi lo mkhakha usukhona ngokuba vele bekukhanya ukuthi kumemetheka esikubonayo ngokomkhakha lo omutsha.
Abantu nje jikelele kanye lohulumende kuyini abamele bakwenze?
Into esingayikhuthaza ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bazigcine ngendlela yona lecho inhlanganiso yomhlaba ebhekene lenhlala kahle yabantu ezempilo zabantu iWorld Health Organization babuye balandele futhi lokho ababe bekutshelwa ukuthi bakwenze ukubalela i-social distancing ukutshelelana izikhala bangayendaweni eziminyeneyo bageze izandla kuso sonke isikhathi basanitize bahlale ezindlini okungadingekeli ukuthi baphume ezindlini ngani bavikeleke ngokunjalo bafundise abantwana bafundise omakhelwane ngokuba ukuzigcina kwethu kugcina omakhelwane kugcina labantu abethu kugcina isizwe sonke ukuqakathekile ukuthi ke siziphathe ngendlela efaneleyo kanti ke kuyadinga ukuthi uhulumende agcine abantu besemsebenzini kusenziwa izinto ezincedisa abantu ukuthi baphile ngaphandle kokuthi isimo kube ukuthi sesiphuma endleleni kakhulu isu isikhathi lapho ungafika khona ukuthiwe kuthiwe sokule lockdown okwamanje akuzanywe ezinye indlela abantu bavikeleke kodwa besebenza besenza impilo yabo iqhubeke isiya phambili
umnumzana efidlela ncube ngohlanganiso ye citizens covid 19 monitor izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa esezizazithola zikulelo lizwe ngaphandle komthetho ngenxa yokwesulwa kwencwadi ezaziphiwa phansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits zibikwa seziqoqa ukufikisa lolu daba emthethwandaba. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusi Moses Vanda, utshelele umsakazo ukuthi inyathelo leli alitsho ukuthi balwa lohulumende kodwa bazama ukubonisana laye. Umthetho weSouth Africa uthi umuntu engahlala kulelo lizwe okweminyaka edlula emihlanu uphiwa amaphepha okuhlala i-permanent residence permit. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi waqala ngokumbuza ukuthi abaqatshi bathini ngalabo abalamaphepha asefika komlindi uyacina.
Okuhlupha kakhulu ukuthi leyi announcement njengoba nje ikhulunywe ku TV abaqatshi bayabefuna some form of document echazayo ukuthi kanti kuthwani futhi basebembuza noqhatshiweyo ukuthi vele yena uzimisela ukuthi uzolungisa njani amaphepha. So kubi impela umumo omubi ebantwini abaningi bethukile abantu abahlalisekanga.
Bakhona yena osibazwile abathi bayabuyela ekhaya.
Abantu siyabezwa belokhu besabuza ukuthi into le izophathwa njani. Abanye uyabezwa ukuthi basangathi balala ithemba lokuthi mhlawumbe kuba nokuzwelwa. Akukehli akukahlwa ukuthi kuzokuba isimo esinjani kusiyaphambili.
Kulula kumbe kunzima okunganani ukuthi umuntu ayenze khonokho osekuthiwa kwenzakale ukuthi ajinje adinge amanye amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Kunzima okunganani.
Vele khona susa sakho kwenza uhulumende waseSouth Africa wanika la amaphepha akuthiwa ama special permit. Kwakubangwa ukuthi abantu babe sehluleka vele ukungena kuma main permit babe ngakwalifaya. Abantu abaningi basebengene ku asylum document just ukuthi benelise ukuhamba bedinge service. So i-special permits lezi vele zazibe ngumhlelo abantu ngoba bengeneli bengakwalifaya kuma mainstream permits. So asibaboni nje besenelisa abantu abaningi ukumuva to other permits ngoba uma permits amaningi vele akhona angaba ngama alternative akaba qualify vele. So kuyazanya imizamo ukuthi kukhulunyiswane labaphetheyo ukuthi mhlambe kube lama waivers kwamanye ama directions like asesibalise umuntu mhlawumbe one business kodwa i permit ngqo ye business ijene umuntu kumele aze ne 5 million akhombise ukuthi une 5 million uzothola ukuthi ukhona umuntu unali business phela maybe uyapenda kodwa kanayi i 5 million angayiboni unako ukuthi uye uzo. So into ezinjalo into esizisizikhangela ukuthi si categorize abantu sesicela abantu abaningi ukuthi bagcwalise ama form lapha bazongena khona kuma category lawa friend ukuthi basebenza msebenzi banama skills anjani banama business anjani anama turnover anganani ukwenzela ukuthi makusethulwa indaba le iyethulwe kubaphathi beboniswe mhlawumbe ukuthi bengacelwa kanjani ukuthi okwezinye indawo lapho abenelisa khona ukuxekisa kancane ukuthi hayi yebo nalo ibusiness uyabonakala mpela ubulirana usuqhathe mhlawumbe nezizalwane zalapha umuqhatha abantu abangaka ukuthi noma lingelayo leyo 5 million for example ungenelisa kodwa uqhubeka ngeplakho singakurenewela.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali uthi uhlangane lomholi weMDCT umnumzana Douglas Monzora baxoxisana ngendaba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokuthi amabandla amancane afana le-EFF Zimbabwe lawo kumele aphiwe abameli edalele parliament phansi kohlelo lwe-proportional representation. Undivali utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ukhethe uMonzora ngoba bebona ngasolinye kanti njalo elilunga le-Senate. Kona athi kwenza kube lula ukuthi afikise izikhalazo zakhe ePhalamende.
Sakhuluma savumelana ukuthi ubaba uMonzora njengoba engusenator njalo elilunga le-Pan Africa Parliament ezame ngemizamo yakhe yonke ukuthi esupporte i-committee elwisana lamanye ama-regions ukuze i-Pan African Parliament ikhethe upresident from Southern Africa. Ezinye indaba esaxoxisana ngazo ngeze proportional representation engatsho kubaba uMonzora ukuthi njengoba eseparliament sicela ukuthi bezame ukuthi bekhulumisane nabanye ukuze i-proportional representation ibe khona throughout i-electoral system yeZimbabwe ukuze lamaparty amancane lama-independents labo bonke lama-community based organization ebe represented. Saxoxisana njalo ngendaba ezimayelana ne-compensation yama former white farmers ukuze kube no-compensation kube i-land expropriation. Njalo saxoxa ngendaba yokuthi ama-clinic wonke across the country kufuze evulwe 24 hours ngoba abantu abaguli ebini kuphela bagula lesebusuku and emakhaya kunzima ukuthi umntwana ngalunywa inyoka kumbubane ngagula ukuze bethole usizo kunzima.
Kungani ibandla lakho lihlangane lomnumzana Monzora njalo lizahlangana yini lamanye?
I-EFF Zimbabwe ihlangane lomnumzana Douglas Monzora ngoba siyavumelana laye ngendaba yokuthi i-politics yeZimbabwe sokufuze itshintshe ibe i-politics ye-rational disputation, i-politics engelanhlamba, i-politics ene-engagement, i-dialogue. Siyavumelana laye njalo ukuze i-Pollard iguqulwe ibe lamazinyo, ibe ne-legislative framework. Mina ngatsho ukuthi i-EFF njengoba iya-participate kuma-election ngo-2018 as i-coalition partner ye-Rainbow Coalition, siyavunyelwa ukuthi sibe ngamalunga e-Pollard. Ukuthi amanye ama-party sizahlangana lawo, kuyadingeka ukuthi ama-party lawo e-understand thina amanye ama-views esilawo.
Umnumzana Innocent Ndivali ngomkhokheli webandla eliphikisayo ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo kusasa lapho kuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu we-Ubuntu Cultural Festival. Umbutano lo uqoqwe inhlanganiso yeyakwenzeke Foundation ixhasane labe-Hillside Dams. Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Phathisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazalibazisa umphakathi. Sixoxele umqondisi weyakwenzeke Foundation uNkosazana Mhlela Usizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbonyi kanye lokunenginengi. Lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeleli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu. Kwezembali yakobulawayo lasemathebhelelendi as a whole kuzabe kulobaba uPhathisa Nyathi ozabe fundisa aba abantu ngembali yakobulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kulamthantani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule zip lining so bathanda i adventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo ibraai, kuzabe kukhona le phewa ngamabhodi esintu, sizabe silenhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism eyiyo esiyindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa ingasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokhu kwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana imdeni, omunye lomunye le noma kuliwa kuthokoza, omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina abakwenzeke foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinis abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi ema-Tablelands, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
UNkosazana Mhlela Sizwe Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yakwenzeke Foundation, yona eqoqa umkhosi weUbuntu Cultural Festival kusasa eHillside Thames Waterfront koBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ithi izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zithukuthele ngemva kokuholiswa imali yebhonasi ngedola leZimbabwe. IHerald ithi iZimbabwe Electoral Commission idinga ukwengezelelwa $11 billion Zimbabwe dollars eyiphiwe kubhajethi yomnyaka ozayo ukuze iqhube inhlelo zokhetho phambilini kwama-by-election aza kwenziwa ngombimbitho kanye lokhetho luka-2023. IZBC yona ithi izisebenzi zikahulumende seziqalile ukuthola imali yebhonasi ngedola leMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani Mahlabezo. Siyabingelela kakhulu. Hayi thina siyajabula ngokulalela iStudio 7 iPaula. Paula iqiniso futhi. Thina into esesikhalela sesikhalethi nje abantu bonke abeZimbabwe kabakhethe nje iphathi eqondileyo, ngaba yi-MDC, ingaba yikamqondisi, ingaba yileyizaphu, kona la maphathi akulaa ndawo. Thina into esesifuna nje ukuthi ilizwe lelalike litshintshe into eliyenzayo, ngoba kuningi izane uyangena. Thina siye esikolo, sisiye esikolo bazali, yathumela inkukura hundi sisesikolo yasitshaya yangikamula mina unyawo lwami lona. Ngisegoli khona ngabuya nzima ngisize egoli, ngafika ngathola umsebenzi we-contract, ngisebenzela ukuthi ngithenge inkomo, angila nkomo. Lapho enisebenza khona umlungu wakhona uzibhadala imali encane ukuthi uyithenge inkomo manje awuyithengeke. Siyacela ukuthi izani labadala laba bakabahlali phansi bake bapha intambo abantwana abalandela emuva. Sike sibone ukuthi kuya ngapha engabe abantu bengabuyela ekhaya bayehlala nemuva.
Salubonani, salubonani, salubonani ku-Studio 7 njani basakazi we studio 7 mina basakazi kule day 1 ay into le yangkwatisa kabi le into le yenza ngabantu bezamphefo ngale le special monga pheka kule video le ngendlela abathi abayenza ngakhona abantu elizweni laseZimbabwe kube ngabe sonke abantu sisibona ngokufanayo shua shua ngempela yabona kule ama voters ayo ngabe sonke abantu baseZimbabwe siyabheka ukuthi iZANU-PF ihlukumeza njani laba bantu ngabheka le moto le laba bantu laba if bebengeke beze bezoyenza into efana lale ngemoto ye government if ngabe bekuyi government elomthetho kodwa lokho kuyabonisa ukuthi into ababafundisa yona ukuthi bephathe njani abantu so ingakho ngithi hayi abaqhubeke bezibone be right kodwa ke okusalayo umbuso wabo uzobaphelela.
Studio 7 vuka njani basakazi abakhe nabalaleli abakhe kuzo zonke izindawo. Hayi, nami ngivele ngiphawule ngezepolitiki ngoba vele yizo esiyahlala siphawula ngazo ngoba vele yilo ihlupho esilalo kulo mhlaba lo njengoba nje siphila phandle kwamazwe. Indaba yayo ipolitiki ngoba kukhona okungahambanga kahle kwezepolitiki okwenza iZimbabwe yacilicula phansi ngoba iZimbabwe licilile vele icilile ngaphansi kwamathi seyidinga kasi itoli icilile phansi kwamanzi. Ye, futhi siphawule laphana kulobaba lokuthi awutshele endlini noma igama angasalikhumbula ukuthi ngale Harare. Sithi uyayibona nje lapho sisiya khona iZanu ubona nje itshele endlini zikhona izifiso ezifihlwayo kukhona okukhavarwaphayo kwapha kodwa ekugcineni kuphela iqiniso lizavela liphume kuphela iqiniso lizavela iZanu imfihlo elazo ngokubusa lela lilizwe lezimba uku-opposition kuyiyona iZanu bangakubona ukuthi usukubanqunula bakucilisa kuyanyamalala vele kuzima bafowethu kuzima ngelizwe lelalasezimbabwe kodwa athi kuyayicela ivuthiwe madoda labeya labo abayikhulumelayo ugawule labotshuma ngelinye ilanga basala besigcekile iyahamba ngabe itshayise kuphela ukuthi mboye konapho.
Salibonani, salibonani maZimbabwe amahle phakazi omuhle ngibingelele bonke abalandeli bakastudio 7 ngezindawo lapha abakhona. Ngithi ngiphendule indaba kamabutho othi khona abatshayela undoda akusibantu beZANU-PF. Lundoda ufonela laba bantu ngokuyazi ukuthi vele iZANU-PF izigebengu wayengabonanga ukuthi lo umuntu ongimisileyo ngumuntu womthetho ngcono ngiyeke. Ubize nje abantu laba ebafonele kwazi ukuthi thina kuZANU-PF vele siyatshaya. iZANU-PF akula muntu ongakwaziyo ukuthi vele ngiyezigebengu yona ngokwayo izigebengu bona ngokwabo. Even ingane encane ungayibuza njengamanje uthathe amapicture amapresident aconsetha wonke eZimbabwe wafake la ufakele kamnangagwa umbuze ingane encane ukuthi nganguphi umuntu lapho semoshi ilizwe mntanami uyakutshengisa ipicture kamnangagwa ukuthi umuntu osemoshile nawe.
Yebo linjani lonke maZimbabwe amahle linjani lonke khona ngapha entshela nyemba eplum trees inyama linjani lonke ngiyalibingelela komdlongwa ngithi salubonani lonke lethemba liyaphila hatshi lami ngiphilele kakhulwini ngiyalibingelela abathandekayo lani ma-12 apostoli amahle indawo ngezindawo akube lokuthula libambane emabandleni liyeke luxokozela lokuxabana ngiyancenga bazalwane bami ngojesu Kristu ngomusa langothando lukaNkulunkulu ngitilaphele khonze khona lokho lakufundiswe ekuqaleni libhabhathizwa lingalahli libambelele kikho lingapheli ithemba lingapheli uthando kodwa usala ukuthi hayi likhuleka kuNkulunkulu bambanani bazalwane bami ngiyabonga olibingelelayo umzalwane wenu umfo kaDlamini.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ukumiswa kwendizamtshina ezisuka kweli South Africa ngamazwe aphetheya phezu komkhakha we-coronavirus omutsha we-Omicron sokube lomthelela omubi kumnotho walelo lizwe. I-AFP ithi ele Uganda selengeze amabutho alo eliwathumele kwele DRC ukuyalwisana labahlamuki beqembu le-Allied Democratic Forces. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo wethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngemva kokutholakala komkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron elizweni lakhe. Ekhuluma kumabonakude uBiden uthe zonke izethekeli eziza eMelika kumele zihlolwe lomkhuhlane sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi zigade kungelani lokuthi zihlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kumbe kazihlatshwanga. Uthe usesungule uhlelo lokuthi abantu abangela ma-health insurance bazihlole lomkhuhlane besezindlini kungela mpadalo, kuthi labo abalama health insurance babhadalelwe yilawa mankampani. Uthe njalo bazasungula amakliniki ajonge imideni lapho kuzahlatshwa khona abantwana labadala abayabe befuna ijekiseni yesithathu i-booster shot. Wengeze wathi abezempilakahle bathi inani labantu ababanjwa lomkhuhlane likhangelelwe ukuqala ukuya phezulu khathesi nje sokuyiwa kusikhathi somqando. Ngokunjalo uthe abantu kumele bahlatshwe ngobunengi ukuze bavikeleke. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibone ubaba uBiden ekhuluma ngokwama-family clinics lokuhlatshwa kwemuli yonke in one spot shop, lokuvula okwama-rural clinics. Labantu abangela insurance lapho eMelika bathe bona bazadingelwa uncedo so that they can be vaccinated mahara. Into eqakathekile siyakwazi ukuthi kule saying or proverb esilungu ethi yona you have to be healthy to be wealthy. Into eqakathekisekayo lapho eMelika is ukuthi unotho lwabo luvele ebantwini, so ukugcinisa impilo zabantu kuqala is the most important thing kulele lizwe. Umkhakha lo we-Omicron awukhethi ukuthi ngumuntu omdala mbeni ngumuntu omncane, and abakakwazi ukuthi ama-effects angkhona ahamba kanjani ngoba it's still new. So yeah, ngiyabona ngathiwa abantu abaningi ngobuningi babo sebezahamba behlatshwa ngoba abantwana they are more susceptible to ama-disease anje ngoba babe hamba esikolweni kuma sports lama facility amaningi. So mbona laba abazali babo sebehlatshwa labo even across the nation.
Ukuthi abantu abaza eMelika sokumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade, ubona kuza phathisa yini ekwehliseni inani lalabo abalakho ukuzala lomkhuhlane kuleli lizwe?
Ye, kuzanceda ngoba siyabona ukuthi i-COVID iqalisa laphana. Umnumzana Trump wathatha isikhathi I think 2 months to react, and then kwase kusiba le spread eyayenza ukuthi kube lama shutdowns. So kwakathesi ngiyabona bele model of how not to shut down ilizwe but continue to ukuchuchisa abantu ukuthi bagqoke ama mask and bafakwe i-vaccination lama booster.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebesihamba phambili. Umkhakha we-COVID-19 omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron usukhona eZimbabwe. Ziqoqa ukuya enkantolo izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ezilamaphepha okuhlala asephelelwa isikhathi aweZimbabwe special permits. Umongameli Biden wethula iziqondiso ezintsha zokwenqabela iCOVID-19 eziqoqela esokuthi abaza eMelika kumele bahlolwe sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi bagade. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na. Eyami impela sonto isiqalile. Yimi uNtungamilinkomo.